Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mtwaka zomu si ola mugela emoye ni ngolesi tatu mshaka 3 kunsholanja 2021 ngontunga milinku mo enda veni sekuseni la mshanje kupupe abantu abangamachumi amabili 20 nge COVID-19 eZimbabwe isolo njalo watholakala abangamakhulu amabili alamachumi pose ayisikhombisa 266 belomkhuhlane lo amalunga MDC Alliance unkosazana Joana Mamompe lo Sisiria Chimbiri bazaphindela enkantolo namuhla lapho uMantshi azaqhubeka ehluza isicelo sabo sokuthi bakhululwe ngemali yesibambiso ibail abebandla lezano PF basola izijeziso zenotho ezeteswe iziphathamandla zikahulumende ezine yibhilitane zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kupupe abantu abangamachumi amabili 20 nge COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamakhulu amabili alamachumi ayisithupha lasithupha 266 belomkhuhlane lo lokho kukweze inani lasebebanjwe lomkhuhlane laya kunkulungwane ezedlula amachumi amathathu 33,814. Inani lasebebulewe yicoronavirus lona likhwelela yakunkulungwane elamakhulu amabili alamachumi amahlanu lane 1,254. Ele China lazise izolo ukuthi lizaphathisa iZimbabwe ngejekiseni yokuvikela iCOVID-19. Uhulumende yena uthi uphakathi kokuthenga amajekiseni afanayo kumankampani achiyeneyo. Kodwa kulabanye abathi kabasoze bahlatshwe amajekiseni la ngezizathu ezichiyeneyo ezigoqela inkolo zabo kanye lokucabangela ukuthi imithi le ilakho ukudala umonakalo emizimbeni yabo. Bakhona abathi njengoba imithi le ilungiswe ngesiphangiphangi kungenzakala ibalethele imikhuhlane engaziwa muntu ngemva kweminyaka. UChris Gande weStudio 7 uxoxele omunye walaba bantu umnumzana Max Mkandla yena othi kuyasolisa ukuthi imikhuhlane esileminyaka iqeda abantu efana lengculaza ayikatholelwa imithi yokuyelapha kodwa owecoronavirus usutholakele ngemva kwenyanga nje ezimbalwa.
Abantu abafayo Dado de Siva Napoli, Mini Kusha de la Paz, lo cual no usa y COVID. Dado con una manca, lo que hago, la acción, 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 la acción,
kodwa siyabona ukubana kule Jackson ezahlatshwa abantu besakhula abantu phose bonke elizweni lapho bahlatshwa iJackson ezokuvikela imikhuhlane efana labo ndingindi akuzange kube lokuthandabuza njengakathesi kuyini ke kathesi okungakubangela lokho
laphana kwakulesiqiniselo esokuthi bafuna ukuvikela imikhuhlane enjalo kodwa imikhuhlane yona liyana namhlanje thina sesikhona sibona sicubungula sithola ukuthi ama wona wabantu abamhlophe babengashatshwa
umnumzana Max Mkandla isakhamuzi sakobulawayo. Ingcwethi kwezempila kahle zithi amajekiseni okwelapha icoronavirus alungile njalo zithi abukho ububi angabudala ebantwini. Abesifazana beMDC Alliance ababotshwe kuthange abathi umeli weHarare West edale lePhalamende uNkosazana Joana Mamombe loSisilia Chimpiri bazaphindela emthethwandaba namuhla lapho inkantolo ezaqhubeka ihluza isicelo sabo sokuthi bakhululwe ngemali yesibambiso ibail. Ababili laba bebesemthethwandaba izolo kodwa akuphelanga ukuhluzwa kwesicelo sabo. Isigodlo sebhilitane eZimbabwe sithi sibheke ngamehlo okhozi udaba lokuthonisiswa kwababili laba bona abetheswa icala lokuthuka amapholisa ngesikhathi ezama ukubopha abasakhulayo ababetshengisela eHarare ngomvulo. Umamombe uChimpiri lomunye wabo uNesai Marova bake babotshwa nyakenye betheswa icala lokuqamba amanga ngokuthi bathunjwa bahlukuluzwa. UMarova ubebotshiwe la ekuthange kodwa wasuka wakhululwa. Okwamanje uChimpiri loMamombe bavalelwe eChikurubi. Esinye isiphathamandla seMDC Alliance umnumzana Job Sikala uphume entolongweni izolo ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula imali yesibambiso lidalele High Court. Kodwa abanye abalwela amalungelo oluntu balokhe bevalelwe ngamacala ehlukeneyo. Usandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele sikhulumeli somkhokheli weMDC Alliance uDokotela Nkululeko Sibanda.
President uyathi ukuthi ukusetshenziswa komthetho njengendlela yokuncindezela kuyinto embi njalo yazi ukuthi akusoze kwamisele emuva umsebenzi kaZulu okuletha inguquko kulizwelezi lakho nokuletha ukuhlala kuhle kwabantu. Uyakhuthaza njalo ukuthi laba abomthetho abangabe besetshenziswa ukwenza lokhu bakulandelela ukuthi kungaba yinto embi njalo ibandla likapresident
elebhilithani selingenele kulolu daba. Kuyanceda yini ukuthi amanye amazwe lezinye inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu zingenele kumbe hayi kuyaphelela emoyeni nje?
UPresident Shamisa ukhangelele ukuthi izizalwane zelizwe leZimbabwe yizo ezizakhulula ilizwe kodwa uyatsho njalo ukuthi izizalwane zeZimbabwe zinelungelo lokuthola ukuthula nokudinga ukuphindisa ilizwe kuyela kuhlukunyezwa. Ngakho lokho kwenziwa amanye amazwe ekhangele amalungelo abantu kukuwona amazwe uPresident Chamisa akawuboni kuyinto efanele akhulume kakhulu ngayo. Kodaba lokuthi ilungelo labantu livela kuzi miso ze-United Nations iZimbabwe eyasayina ukuthi ingene kuzo ngaloyo shoko kumele ilizwe leZimbabwe lisebenze lilandela lezo zinqumo zamalungelo abantu.
Kahle kahle kukhona yini okunye okwenziwa ngumnumzana Chamisa ukuthi kube le nguquko amalungelo oluntu enanzwe elizweni?
Kungansuku zatshwala uPresident Chamisa uzakhipha umbiko omkhulu walo daba kuZulu weZimbabwe. Kungalekalingoba kuhle ukuthi simele lowo mbiko vela kuPresident Chamisa.
Akukho okunye ongasichathekela ngawo lowo mbiko ukuthi ungabe ukhuluma ngani?
Ngeke phela ngigijimele umkhokheli phambili asimeleni aqedisise ukucabanga lokuqoqa izihlelo zakhe.
UDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa. kusenjalo ibandla leli lithi ukuhlukuluzwa kwabantu okufana lokubotshwa kwabomamombe yikho okubangele ukuthi elebhilitane lethe seyiziphathamandla zikahulumende wezanu-PF ezine isijeziso zenotho ngomvulo. Iziphathamandla lezi zibalisa usikomitshi wamapolisa umnumzana Godwin Matanga, umphathintambo wezomvikela umnumzana Isaac Moyo, umphathintambo wogatsha lwama-CIO umnumzana Owen Ncube kanye lowake wahola ugatsha olulinda umongameli umnumzana Anselm Namosanyantwe. Sixoxele lunga le-MDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu.
Lokho bakwenza sikhangele isikhathi esidlulileyo lokho kusenzakala kathesi ukuthi amasosha lamapholisa bayahlukuluza kakhulu abantu. Sikhuluma namhlanje ilunga lephalamende le-MDC umamombe ubotshiwe labanye bakhe kuthiwa bathethise amapholisa ngazi bathethise ngendlela yabani. So kuyatshengisela nje ukuthi amapholisa labo bonke abakwezomvikela ke balocuku yikho kunanzelelwe ke ilizwe ke leBrithani labethesa lezo zijeziso kathesi ke izijeziso zomnotho lezo kazethiswanga ke singathi ngamapolitician kumbe amacivilian kuphela kodwa zetheswe abakhangeleke ngezombutho ke lamapholisa ke kunye lama-CIO.
AbezanuPF Ndlovu bathi udaba oluhluphayo lapha ikuthi iBrithani ilokhu izondele ukuthathelwa kwabelungu amaplazi ngohulumende.
Udaba lokuthathwa komhlabathi ludaba olwadlula kudala. Kathesi ilizwe leBrithani nxa sikhangele likhangela phela ukuhlonitshwa kwelungelo loluntu ukuthi abantwana beZimbabwe bakhululeke ungakanani kabahlukumezwa yini. Njengoba ngitshilo abantu lokhu bekidnetshwa, abantu lokhu bebotshwa. Singakhangela uMayor Harare uqede izinyanga ke evalelwe, singakhangela ke amajournalist oChinono loJob Buskhala. Abantu lokhu bebotshwa bona laba ebevalelwe kwesikhathi eside bathi lanxa lapho abaphiwa khona ibail kube sebehlaleke entolongweni bevalelwe kungani ngabantu asebepika kanti ngabantu abalindeleke ukuthi bahambeke bayethonisiswa emthethwandaba. Yikho-ke kuyananzeleleka ke ukuthi uhulumende lo-ke ulocuku ulokuhlukumeza ke izizalwane zeZimbabwe-ke akula kukhululeka ke ebantwini lokhu bebotshwa-ke abantu-ke bevalelwa-ke isikhathi eside. Yikho-ke ukuthi kukhulunywe ukuthi hayi iBrithani ibangisa abantu ngoba bathatha umhlabathi nje lizaba ikucatsha ngomunwe abantu besazi iqiniso ukuthi lo uhulumende ulocuku uyahlukumeza ke lo uhulumende kamnankagwa ke ulocuku okudlula ke uhulumende kamgabe. Yikho-ke kuyananzeleleka khona lokho amazwe kaphetsheya ke akunanzelela. Yikho-ke leBrithani silibona ke libethesa izijeziso ke zomnotho lanxa bona bezeyala bephika bethi bayabangiswa lokhu lalokhuyana kodwa iqiniso sokuthi kulocuku kulodlame kulokungahlonitshwa amalungelo abantu eZimbabwe. Abantu bayabotshwa ke bavalelwe izikhathi bengela macala abazathi nxa sebesiyakhulula emthethwandaba sebetholakale bengela macala kodwa behlalele isikhathi eside bevalelwe. Yilo-ke ucuku ke olusolwa lubonwa ngamazwe aphetsheya kuhlanganisela ke iBrithani.
Umnumzana Edwin Ndlovu lilunga le-MDC Alliance. Sixoxe njalo lelunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule.
Akumangalisi lokho ikakhulu nxa kwenziwa iBrithani izimele yodwa ngoba abancindezeli bethu abavele thina sibe siyikholoni yeBrithani. IBrithani yona anti iyakwazi inkomo ukuthi kusegcekeni ukuthi iBrithani iyalwa ilwa okukhona indaba yeland abantu umhlabathi indaba yomhlabathi leyi amakhiwa la alokho ebuhlungu ngokuthatha kwethu umhlaba ngawoke hayi sonto emangalisayo leyo njalo hayi kambe iBrithani iyodwa izimele yodwa njengoba ingekho kulokuze ku-EU hayi vele iyodwa izimele yodwa akusikho ndaba yokubhalela ekhaya ngayo le yinto nje yokuthi sizwe nje ukuthi sikule nto enjalo eyenzakeleyo but thina siyaqhubeka phambili njengelizwe sisiya phambili akulanto esimangalisayo ikakhulu nxa uyazi into nxa ivele isitheni sakho isenziwa noma kuyini okunjani vele konke okuyinto wakona vele kumele kube lako kube ngusathane njenge ndlela yakhona yokuthi ndiyakona yalo kuvele sitheni isitha siyasebenza isitha ebusuku lemini sifuna ukugiliza wabuhlungu ngendaba yomhlaba kuphela kulaludo
kodwa njengebandla lezano PF babagawule iliyake lihlale phansi yini lana elike lizinokamakhwapha libona ukuthi kungaphi lapho elingaba liphambanisa khona okulilethela izijeziso lezi
ukuthi kumbe abantu bezinokamakhwapha sezinukela namakhwapha kanti umuntu ozinokamakhwapha ngophambanisileyo phela kambe nxa sisenza izinto ezifanele thina njengamazimbabwenzi ngesihlambele isisekelo sombuso wethu sivikela abantu ilungelo loluntu sivikele ulungelo loluntu sokuthiwa khona kuzephulamthetho izephulamthetho eziyizo eziphambanisa ilungelo loluntu kwesokuthiwa ilungelo loluntu alilondolozwa isirhulumente wezimbabwe ayisikho lokho izimbabwe irhulumente yezimbabwe ivikela ulungelo loluntu ngendlela zonke ngokunjalo izephulamthetho ziyabotshwa asikhangeleni into ekuqaleni umuntu uyabe yenzeni kwesokungakhangeli phambili ekugcineni kuphela kanti wena uyakhangela ukuthi umuntu sesiyakwenza namhla ukhangela ukuthi umuntu ukhuliswe njani unjani njani suqalisa imbali yakhe ekutheni emendweni uyayishiya ngemuva qalise ekuqaliseni uthi uhambe njani wafunda wafika laphana wasesiyagana nxa usukhangela wena khangela ukuthi umuntu lo uyabotshwa kanti uyenzeni ebotshwa amacala adalileyo amacala adinga ukuthi abotshwe kumbe engabotshwa nxa edinga ukuthi abotshwe umthetho wezimbabwe yotsho njalo ukuthi umuntu odale icala uyabotshwa ikhothi ibisisitsho ukuthi umuntu lo kalacala umuntu lo ulecala ngokunjalo ikhothi kulamakhothi ayiwahluzayo ekugcineni kodwa so ilungelo khangela amazwe njengesouth africa ungakhangela esouth africa umuntu uyadutshulwa emini enzani abantu choba enzani kangele kuthiwa ngale ilungelo loluntu likhona kwamanye amazwe kodwa lapha ezimbabwe kuthi ulungelo loluntu ezimbabwe kulokuthula ungadala icala uyabotshwa ungabulala umuntu uyabotshwa ungarephu uyabotshwa akula njalo ungakubonakala sasuvuka uhamba hamba lapha yiko kuthiwa yilungelo lokuvikela abantu yilo ilungelo loluntu lelo sikhuluma ngalo
umnumzana belief kawule lilunga lezano PF Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeZim Live ithi usikomiti wamapolisa enyakatho yemandebeleni umnumzana Erasmus Makoza ukululwe inkantolo ngebheyili izolo ngemva kokubotshelwa icala lenkohlakalo ngesonto. Iphephandaba leHerald lona lithi umongameli yemasoni uMnangagwa usephendukile emsebenzini evela kukhe. Fu Sobu isikhathi senobalaleli lapho eselipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu
Salbonani wasakazi kwe-Studio 7, igama lami nguNomazulu, ngibuya eCholocho kwesiphepha, ngithanda ukuba ngumsakazo wenu, owe-Voice of America, osule minyaka engu-79 years old wasungulwa. Ngathi inkosi ngaliphathisa, uhlale unjalo libambene, ngathi ngathela umusa lothando yandisele insuku zokuphila. Labazukulu bethu, labantwabethu, yothole lowo msakazo lokhu nje uyisi. Studio 7 siyabonga kakhulu konke lisenzela khona libambe kanjalo otungameli oChris Gandhi oGibson Dube osithandekile Mhlanga obathabile kanye lezintatheli zindaba sicelani bana libambe kanjalo bephephe lapha abahamba khona othuso Khumalo omlondolozi Ndlovu wonke nje labanye sisibakhohliwe amagama abo siyacela ukuthi beyibambe kanjalo lo labo Benedict Mhlapho wonke nje siyalifisela okuhle liphephela kulomkhuhlane we-COVID-19 siyabonga
mina iStudio 7 angiyishayeli ihlombe because isakazwa ngesindebele nesishona kuphela manje ngizwa uJongo Kandemire kaningi athi yena utema sina kwakarerekela angimuzwisisi ukuthi mathi unotema lapha basina kurerekela plus bona bakhuluma ama-language ayi-2 kuphela Studio 7 iyafana neRadio Zimbabwe mina ngiyishayeli ihlombe mina
siyabonga Studio 7 osethela izindaba zakuthi sizo kuqhubekana ezenda ukuthi mina ngilana South Africa ukuqhubeka ekhaya kubhlungu kakhulu ngoba sikwazi ukuthi uma nesikhalo sifike kufana ngoba wonke umuntu ukhethwayo lapha singamazuma ayikhetha noma ukhethwa ngabantu akenza intando yabantu ngalo sekhona manje wangena wathina uzoletha imisebenzi uzoletha ushintsho kodwa ngathi uwest udlula lowo kuqala asazi ukuthi ngempela abantu balala kanjani bekwazi ukuthi bafate abantu kabuhlungu kanje iminyanya eminingi kangaka kuhlungu kakhulu lokho ngoba ngiyaguga manje ukuthi uma ngiguga ngiphinde kubona emakhaya engizodlani uma sengilapha emakhaya ngoba nabantu esebekhulile abaphekelelwa kubhekela nje lama-ovet bebancenga khona ukuthi uma befuna ukucikela phansi umbuso bababise bona ibuhlungu kakhulu le ndaba le yasekhaya ngizwa ubuhlungu kakhulu 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 kakhulu
sanifunani bantu be-Studio 7 ndinjani kodwa kuphila hayi ka siyawubonga siwumsakazi we-Studio 7 silethela indaba ezinhle kodwa ke ngenxa yokuthi ugovernment vele siyamazwa ukuthi uyacindezela lawo umphakathi wasezimbabwe ulawo unokucindezela kakhulu thina siyazi singabantu abadayo kekuqaleni lizwe lese-Rhodesia into zonke ezisaqondile kodwa ke okokathesa into emangazayi-one lanili nabantu eniphathi noma yiphiphathi siyayibona siyizano siyayiblema ngoba fake umnangago wayebulala abantu esikhathi samgurawonto kuze kathese kesezaba wesi ngoba sehlele esitulweni kuyacaca futhi ukuthi lani nabantu bezimbabwe lisebenzisa iparatete kakhulu ngoba abamhlophe abasezimbabwe behleli lawo alifuni ukubanika ivoyisi labo bekhulume alibafuni ukubavumela ukuthi le maphalamente bekhulume labo ngolimi labo lesingisi libacindezele kizo zonke izinto akula lapho elibakhethe khona kizo zonke umphakathi yonke yasezimbabwe noma yini lapho abafanele ukuthi labo bekhethiwe kwele zikhundla liyabacindezela alibakhethanga emaphalamente alibakhethanga kumasipara alibakhethanga nga so lokhana yikho kulibulala kakhulu uma licindezele isizwe esimhlophe leli zimbabwe ngeke lithuthuke noma kumnyama kunjani ngoba labo bantu ngabakithi badabiwe khona laphana ezimbabwe kuseseyirodiya njengathi sazaloko erodesia so kufanelanga libacindezele kufanelela ubanika izikhundla le zikutisheni langaphi kuye yonke umphakathi nje ofanele kuleyo kufanele ubethole but mali bakhabele emuva sizazivulala west siyabonga
njani kuzo zonke indawo lapho likhona yeyasezwa ukuthi Britain faka amasanshini kodwa ingafakela abantu vele abasengamakhehla la abangakwanisa ukubusitheth ukuthi bebuye bezobakhipha kuphela laba bantu basibusa ngombhobho abakazi njengakithi ngapha emathebheleleni ndivela sibafunda ukubabona thina iBritain ngayibuye le map izotshengisa amazwe la mabili thina sifunga ukubuswa ngukhayisa umntu wakithi esintwini sesidiniwe laba bantu kwanti labo batshontsha kakhulu ngamasela usipesiwathi ye baqeda inkohlakalo inkohlakalo ngaphi igcwele emakhoti kibomejustrit inkohlakalo ngaphi igcwele emapholiseni emgwaqweni yonke le akula pholisi ezimbabwe akula mejustrit kulokho kuthiwa khona yenjani njani ababuye bekhupha abantu labo
abalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-United Nations ithi isithole ubufakazi obethusayo obukhomba ukuthi amalungelo oluntu kawahlonitshwa kwele DRC. Umongameli wele South Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa uthi umkhuhlane we-coronavirus ususehla elizweni lakhe. Sizigqibe ngodaba oluphathelane lemelika. Umongameli Joe Biden ukhulumisane lamalunga ebandla lakhe edale lephalamende izolo ewakhuthaza ukuthi apasise imali engange 1.9 trillion US dollars ezosetshenziswa kunhlelo zokuhlenga amabhizimusi labantu abathintwe kubi ngomkhuhlane we-COVID-19. Kodwa abebandla eliphikisayo elama Republicans bathi inengi kakhulu limali njalo bathi kumele yehliswe ibe yi $618 billion kuphela. Abebandla lika Biden elama Democrats baphakathi kokudinga indlela zokupasisa limali eParliamente bengelasekelo lwama Republicans. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, umnumzana Gary Twala Jackson.
Hey, le ndaba inzima kakhulu, kodwa ngokubona kwami imali eningi kangaka le efuna ukuthi umnumzana uBiden ayinike zabantu, ngibona ngathi nxa sesikhangela kokunye ngapha kwezomnotho kakhulu ngigxile ku-inflation, ngibona ngathi kuzaba le nthelela inflation kuzaphazamisa umnotho ngoba le mali engaka njengoba ingene namhlanje esikhundleni useyithethe phi yena, umbuzo wokuqala. Okwesibili, kambe kungabe kuyinto embini ukuthi mhlawumbe ngabe unikeza abantu imadlanyana encinyane aqale la athole ithuba akakhangelisisa izinto zonke ukuthi bezihamba njani lapha e-ofisini umnotho welizwe, nxa kuyukuthi ufuna ukunikeza abantu imali engathi ithe xaxa, athathe ithuba nje akhangelisise. Yebo, siyazi abantu bahlupheka bayaludinga usizo, kodwa ngokubona kwami ngibona ngathi imali le iningi kakhulu njengoba besitsho nje ukuthi hayi uhulumende kala mali.
Ungathi luqakatheke kanganani lolu sizo?
Alukho usizo olungaqakatheka noma lulincane kangakanani. Isintu sithi isizo somhambi kasingakanani singangophunjana lombusi. Singasebenza lo sizaga-ke ukuthi ke sikhangelele umuntu odinga usizo. Noma ungazange wamsiza ukuthi umkhiphe phakathi kohlupho alalo, kodwa nje uye wamncedisa ukuthi asizakale okwamalanga amabili amathathu ngokomzuzwana, kuqakathekile. Kodwa mina ngokubona kwami nxa sikhangela lolu sizo ngibona ngathi luzancedisa abantu nje okwamalanganyana athize, kanti ke futhi lolu sizo kungenza ukuthi kahle vele lungasizi abantu ngohlupho lolu abakulo, ngoba lokho abangakuthola uthole ukuthi uphiwa leyo 2000 kanti bona vele usukoloda imali yentelela lapho ohlala khona ezinkulungwane mhlawumbe ezine. Ngakho leyo mali yebo izasiza ukwehlisa isikoloda, kodwa uyakoloda ngokubona kwami iyabe ingenzanga lutho. Ngabe kuyadingwa isixazululo esizokwenza uhlupho lolu luphelele, luphume luphele ukuthi abantu bakwazi ukubuyela emsebenzini, ngoba unikeza umuntu inhlanzi nxa elambile ibumsiza, kodwa usikho kumsiza. Kungcono ukuthi sizame ukuthi sakhe isimo lesiyana esokuthi umuntu lo muntu uyakwazi ukuyazigolela inhlanzi, kumbe mhlawumbe ukuthi labo kade bevele begola inhlanzi kuvuleke babuyele bayigola inhlanzi uze kudliwe.
Bakhona yini abalahlekelwe yimisebenzi obaziyo ngenxa ye-coronavirus?
Lo mkhuhlane we-COVID ulimazile kakhulu abantu, baningi kakhulu engibaziyo. Kukanti lami angeke ngazithola ngimile umsebenzi wesikhashanyana, kodwa-ke ayikwakuya kwalunga ngabuyela-ke ngendaba yana lo mkhuhlane. Kodwa iningi labantu bathiye bayathatha yona zona lezi imali zokusizwa ama-employment benefits kwaze kwafika ezingeni lokuthi ayo phela bathi abaseneliswa ukuthi bababhadale. Ngakho laba bantu belahlekelwa ngumsebenzi babuya balahlekelwa ngelawo ma-benefits. Kunzima kubuhlungu impilo abayiphilayo, balimele abaningi, abala ndawo zokuhlala, abala kudla, abala noma nje isixazululo esingathi nje siyabonakala kude naphana ukuthi siyabuya uhlupho lolu luzaphela. Kunzima mnumzana Nkomo.
Umnumzana Gary Twala Jackson yisizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Sizigqibeke ezekuseni ngokukhangela ebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatshumi amabili 20 nge-COVID-19 eZimbabwe isolo, njalo kwatholakala abangamakhulu amabili alamatshumi phose ayisikhombisa 266 belomkhuhlane lo. Amalunga MDC Alliance unkosazana Joana Mamombe lo Sisiria Chimbiri bazaphindela enkantolo namuhla lapho uMantshi azaqhubeka ehluza isicelo sabo sokuthi bakhululwe ngemali yesibambiso ibail. Abebandla lezano PF basola izijeziso zenotho ezetheswe iziphathamandla zikahulumende ezine yibhilitane. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Igama nguNtungamile Nkomo.